kumacala lawa omabili ilinye icala linye ngalinye lithwala isigwebo eseminyaka engamachumi ejele. Kukhona futhi ukuthi inkundla ingakhona ukuthi ithi kabhadale ifayini. So kunjalo ke ukuthi inkundla ingathi kabhadale ifayini kumbe imgwebe okweminyaka engu-10 for icala linye ngalinye kumbe ihlanganise ifayini lesigwebo sokuthi apike ejele.
Amanye amacala akhe asemthethwandaba azaphathwa njani njalo likhangelele ukuthi agwetshwe nini?
Kutsho ukuthi uyabe eseza gwetshwa ngeviki ezayo ngoba icala lidluliselwe phambili ukuthi lizangena futhi mhlaka 6 April ngoba umtshutshisi ubethe yena usafuna ukuthi aqale akhangele ukuthi mhlawumbe ulamanye amacala aseke afunyanwa elawo yini. Siyazi ukuthi kulamanye amacala angathoniswa alokhu esapending lawa gakawakhangelwa. Nxa kukhangelwa ke kuyabe kukhangelwa amacala alama previous convictions khona lapha asefunyanwe khona ukuthi usele icala ayikhona lawa alokhu esapending.
Kuyini elizakwenza pho?
Okwakhathesi ke kulanto esiyabe singayenza, siyabe siyalindela ukuthi umanji aze ethule isigwebo sakhe bese sikhangelisisa kuhla ke sidlulisela icala phambili, but okwakhathesi akulanto esingayenza kuze kufike isikhathi sokuthi usephiwe isigwebo.